imisebenzi yazayo engena embusweni kazifezekanga. Ikanti-ke khonokho ayesithi uzakulungisa kube ngcono sikubona kusiba wese. Akulanto ebambekayo aseyenzile mna ngikagolophe wangingenayo ngekhulu ka-November 2017.
Nasi indaba babachuma kuthiwa akulalutho olubambekayo solwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Lokho kusho nje ngumuntu ongavuki ukuvuma iqiniso kumbe umuntu olobona. Yilenge izinto esizenziwe ngembana kokungena kukababa uMnangagwa embusweni. Siyakwazi sihambile ekhethweni ngo-2018, ukhethweni lo-free and fair olanconywa laze lanconywa yi-America nabanye. Sisuka lapho sibonile ama-infrastructural development okuhlale imigwaqo. Kuguqela le damu elikhulu elangapha kithi emathebelelweni ligamu likazwayishangani. Lelo damu lizanceda kakhulu uBulawayo ukubana abe namanzi. Okungenza ukubana ama-industry akwanise ukusebenza kuhle ngoba akasebenzi kuhle xa kungena amanzi ama-industry. So konke lokhu kudingisela i-focus ne-vision ekaba uMnangagwa engena ukubana hhayi ukubana into le ilunge asiqatheni silungisele i-infrastructural issue zethu imigwaqo yethu ukwenzela abantu abantu bekwanise ukuhamba from point A to point B. Okuinto eyenzakalayo Zimbabwe yonke nje ejikelele.
Baba Ndlovu uyamuzwa uyakhuluma uBaba Chuma, ungathi kungapi lapho uMnangagwa asilela khona, iziphi izithembiso mhlawumbe ezimqoka asehlulekile ukuzifeza?
Ye, siyamuzwa kaChuma uyakhuluma kodwa singathi uyatha inganekwane nje. Ukhuluma ke into engenzakaliyo. UMnangagwa wathembisa izinto eziningi. Okokuqala wathembisa ke ezomnotho zizathuthuka, umnotho eZimbabwe uzathuthuka, uzaqeda i-corruption, uzalungisa konke ongabe kahlupheli izweni. Yibo kambe kukhulunywa ngemigwaqo lezi, inhlelo ezazivele zikhona. Umgwaqo lowo osuka ePlumpton usafika eMtare udlule eGweru leHarare, uvele umgabe wawuthiwa ukhona wenziwe ngekhampani ye-South Africa. Yena-ke asewenzile ngo yilo osuka ke-Bedbridge uqonda eHarare, kodwa zinhlelo ezazivele zikhona sezisenzakala. Esingeke simnike ikhredithi ke uMnangagwa sedikwa afika akwenza yena ngoba zinhlelo vele zazivele zikhona zisebenzeka. I-corruption-ke kayiqedanga, singathi-ke useyipromotile ukuthi phambili. Ilizwe silibona-ke selirana-ke ikhatheli eyodwa ekatagwereyi ukuthi nguyo sekhona kufiweli. Iprize yefuel isidura, umgabe wayitshiya iyi-90 cents, ingasodola isikho wayitshiya iyi-90 cents, ingasodola. Kathesi izinto zonke lezisezakhwela ifuweli-ke isiku-US dollar 40. So akulanto nje esingathi thina wayenze bambeka economy-ke is nosediving iyaphansi kuthi izisebenzi zonke zihola ibhondi engathengiyo. Amapasipoti abantu kabatholi kaphumi, kodwa ngesikhathi sikamgabe kwakungcono laye wayelocuku laye kwakule corruption. Kodwa-ke sesimkhulupeka-ke lalowo owayengukondaktha wakhe kubhasi yakhe bedrayiva. Ukondaktha-ke ukhanya uhesi kazange afunde okuhle azasale kulungisa kumgabe, ukhanya wafunda nje ocuku kuphela. Abantu bayabothwa, ilungelo loluntu kalikho elizweni. Ngesikhathi sikamgabe kwakungasayenzakala sekuzakala ukuthi amandla aphikisayo bathi besiyayenza imihlangano bathola amarodoku bathawe ngamapholisa baboshwe. Sikubona-ke sekusenzakala-ke ngesikhathi sikaMnangagwa uchamisa uchaywe emasingo uchaywe emkare izolo emadebele north enkaya ugijisiwe njalo. Kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta njengobe sisiyena-ke u-Second Republic.
Baba Chuma uyamuzwa uNdlovu lapha uthi uMnangagwa mubi ukwedlula umgabe, la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephulwa amalungelo labochamisa bayaliswa ukwenza imihlangano.
Mina ngizalwa intombi yakoNdlovu. Ngakho-ke uNdlovu lo inkomala yabethi ngubani bami sibili. Ngiyesaba ukuthi angafike endlini ukuthi uthi emsakazweni umalume uqamba amanga. So yekela ngithi umalume uyaphosisa. Into ekhulunywa ngubani bami lapha yinto nje yokukhuluma ngokuhluphelana, njalo yinto yokukhuluma ngabantu abasebenipozishini njengephathi yabo. Kodwa-ke njengoba ngikushilo, ithunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabe siyana. Siyakwazi ukubana sisuka embusweni ode utshonisa ilizwe more, ngoba umbuso kababa uMgabe wawulungile sebeni, kodwa wawumbuso kanethi ukuthi umbuso
Isikhathi sesidliwe ngomangoye ubaba Ndlovu phose lokugcina ngamafitshane.
Hayi baqinisile abadala ukuthi umfundisi kazizali. Uba uthuma ngazi uba uthuma sini umuntu omdala umfundisi udayilo ngendani efundisa iqiniso. Umntwana nxa emncane kuthiwa hayi uyathembisa uzakhula. Kuyabe kuthiwe selezinyanga umnyaka owodwamba embili emthatha. Umntwana leminyaka eminingi kangaka lokho kuthiwa hayi uzakhula kodwa lokho sesile kukhasa hayi uyabe sengumatholwane abe sengeyomqala engasenguye mntwana. Umnankagwa kudala sakuthenjiswa ukuthi hayi kuzalunga kubuhlungu ekuqaleni. Isimngaki iminyaka ikhulu umnankakho. Iminyaka emine akulalutho oluphumayo. Pho nhlobuba ke ithemu iyi-5 years kuthi ukuthi-ke i-5 years le izaphela kungela nto ayenzileyo. Yikho-ke hhayi akulanto abasithembisa yona siyabazi njalo kathuma ubalekile. Ilungelo loluntu kakhulumanga ngalo ukhuluma ngama-sanctions. Ikanti ama-sanctions amakhulu esiwabonayo yilawo izanupiyefu ewethesa abantwana bezimbabwe bangabi lelungelo lokukhuluma abafuna ukukhuluma. I-economy ingavulwa ivalwe yonke kube ngekatagiriyi angene ku-fuel angene ku-manufacturing angene kwezezibhedlela aphinde angene njalo lekulimeni intwasa leyi ngiyoyikhokhelayo konke nje ngutagiriyi azange sikubone ngesikhathi esadlulayo lanxambuso lowo zasewusola lo hhayi uhesi-ke akula lapha-ke othisa khona.
Akuyiphethe ngamafitshane baba Chuma.
Umalume umalume ngindlela lengamthika ebantwini kumhlo wabo geza ngesepa. Okusalayo umuntu uzazivulela amehlakhe abone kuyahanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha izimbabwe le kuzalunga kuphela omalume labo bazogcina sebeshelwe ntona bekezibele kube khuluma nentona sebegubile kuphela asihambeni sibone madoda.